izakhamizi zeCholocho North esilongwe sezihlalele evalweni kulandela ukuhlaselwa kwezifuyo zazo zinyamazana zendle esezichabalalise esigabeni kulandela ukuphuma kwazo eWange National Park zizodinga amanzi. Isakhamuzi sesilongwe line umnumzana Deka Ncube odlelwe obabhemi kwasila oyedwa ukhala ezimathonsi ngokudlelwa izilwane.
Hlangana lohlupho lezinyamazana ompisi labozilwane ngelele into esezihlala khonapha phakathi kwethu.
Umnumzana Thembani Mabaso Mlilo esinye njalo isakhamuzi seCholocho North udlelwe inkomo eziyisithupha ngelanga elilodwa.
Uhlupho vele lona solulesikhathi zibili kodwa okwalonyaka kungathi kuphambili ngoba izilwane zifike indawo ezingajwayelanga ukuyifika kithi njengakhonapha esilongo. I'm sure sezilabo 10 years zingasakwazi ukufika.
Umnumzana Khumbulani Mlilo wephumula laye ukhala ezimathonsi ngesibaya sembuzi esesivaliwe lokudlelwa amadonki zinyamazana zendle.
Asela mbuzi kahle esigabeni sethu lapha imadonki kunje inkomo izilwane lapha velensuse sihlala zikhona ngoba izilwane zibamba le mini siyakuthathela la wena usizo.
Umnumzana Elliot Ndlovu uthi sebesele bengabayanga njalo bacela uhulumende abancedise ekubavikeleni kunyamazana zendle.
Thina silezinyamazana ezidla inkomo zilwane sibuye sibe lendlovu zidla wona amabili esiwalimileyo asikhompasethwa sesendlaleni sesingabantu abalahliwe sesilamba.
Usobhuku wesilonkwe line umnumzana Dumisani Luphahla uthi sebebikele uhulumende ngalolu dubo.
Kufike izilwane ezindlela zadla idonki yeka komakhelwane bonayo ilayini ntambama zazobambeka amakhelwane futhi uncukuthi ayikuncuki nakathi sikhulume lokhu isayithoba amanxeba khona etheni kwabekomakhelwane endawana layini kudlula idonki ezingu-4 izilwane idonki lomntwana yathatha 3 days yaphinda futhi idonki lomntwana.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sethulo Ndebele uthi ugatsha olubona ngenyamazana zendle sokumele luzigole izilwane zivalelwe ngoba ziyagcina sezihlasela abantu ngokuya kwamalanga.
Sinesifiso sokuthi indaba yona leyi abe-National Park bayilungise ukuze zivalelwe zingazi phakathi kwabantu ngoba zizaqala zisadla izifuyo zigcine sezingenela labantu.
Kulandela ukusilela kwamanzi ngesizathu sokungani kuhle kwezulu inyamazana zendle seziphuma epaka zisiya emakhaya lapho ezifika khona zihlasele izifuyo lokudla emasimini njalo sezinatha emachibini lapho okunatha khona izakhamuzi. Isikhulumi se-National Parks and Wildlife umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe yi-Studio 7 njalo ubengasaphenduli umakhalekhukhwini wakhe zazisaya emoyeni. Kodwa izakhamizi zithi zikhangelele ukuhlawulwa nguhulumende ngoba lazo zingathatha umthetho ziwufake ezandleni uhulumende kaphuzi ukuzibopha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseCholocho ngingu-Anastasia Ndlovu.